Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 zibandlela 2025 ngudaba kancube endabeni zethu lamhlanje izakhamizi zithu kufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Izakhamizi ziphe imibono yazo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngemva kokuba uhulumende eyazise ukuthi usezafaka umsebenzi wokupompa amanzi ukubalwa kwamamitha lokuhlawulisa imali yamanzi ezandleni zamankampani azimeleyo. Ekhuluma lentatheli izindaba umphathi ntambo ogatsha lokwakhiwa kwezabelo ole local government and public works umnumzana Daniel Garwe uthe lokhu kuzaqala ukwenziwa emadolobheni amathathu athi iHarare, Bulawayo le Victoria Falls njalo isinqumo lesi sithethwe ngenhloso yokuqeda indubo zamanzi emadolobheni la. Umsebenzi wokupompa amanzi okwakhathesi usezandleni zamakhansili. Iziphathamandla zekhansili yeHarare sezilobelane isivumelwano sokucenga amanzi lenkampani yeHangzhou Liaison Technology yakwele China emelwe ngeHelcro Electrical eZimbabwe. Kulotshelwane isivumelwano lesi ngolwesine esisekelwa nguhulumende. Akwacaca ukuba amanye amadolobha azakwenza okufanayo kumbe hatshi. Umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi uhulumende wathatha lesi sinqumo engabuzanga imibono yabo njalo abakatshelwa ukuthi lokhu kuzakwenziwa njani.
Sibuzwise uminista ekukhuluma sakubona lakumabonakude ukuthi uhulumende uthi sekufuna amanzi aprivatize abanje inkampani ezizimeleyo. Thina njengedolobho lakoBulawayo ebesivele uhlelo besesiluqalisile ngolokuthi i-department yamanzi simise ibe yodwa ngoba inhlanganiso ezincedisayo ngezimali ukuthi sithole amanzi zithi yona zifuna i-department yamanzi and sanitation ime yodwa ukwenzela ukuthi nxa iphathisa ngezimali imali lezi zingaveli nento azingene kwamanye ama-department. So yilihlelo kade sihile besisakhangela indlela esingalofaka ngayo indlela engenza ukuthi amanzi angaduli kwizakhamizi ngoba amanzi alilungelo abantu bale lungelo ukuthola amanzi yikho ke amanzi akumelanga igore.
Nxa sesikhangela isinqumo sikahulumende lesi libona sengathi usizo seliseduze ukuthi liluthole kudaba lwamanzi lungaqhubeka lungena nxa amanzi esesezandleni zamankampani asebenza ezimele.
Ye, sisalindele ukuthi sibone imodeli ngesilungu uminista athi izasebenza ukuthi nxa kuthi amanzi azaprivatizwa imodeli yangkhona izabeni njani njalo how private will those private players. Yikho sifisa ukuthi sikubone ngoba thina ngedolobha lakoBulawayo besikhanga ukuthi sibedle i-water utility. I-water utility ibe within i-council ye-controller i-council ama-councillors abele ne-stage yiyo kwenzela ukuthi sinqabele ukukhwela kwentengo yamanzi kakhulu okuzashiya izakhamizi zakoBulawayo zingasenelisi ukuthenga amanzi. Yikho-ke imodeli le elikhulunywa nguminista asekayiboni ukuthi izabe ime njani.
Udaba lolo lizaluphatha njani njengomansipala? Alisoze luphazamise na ukusebenza kukamansipala koBulawayo?
Sisalindele ukubona ukuthi uhulumende ayesithule indlela acabanga ukuthi udaba lwamanzi i-department yamanzi kumele isebenze ngayo sibone ukuthi uzulu imshiya ngaphi. Okwesibili singananzelela Department yamanzi singathi cash cow yama local authorities ukuthi sithola imali kakhulu nxa abantu bebhadala ke ama rates yamanzi kakhulu isikole usustaina I council ama department wonke so sokukhangela sisa ke sibona ukuthi lolo hlelo kumbe proposal evela ku minister izathiya ama local authorities emenjani ikhole sekugcine kukhuluma uminister ke i-roll out yangikhona kasikayiboni ukuthi uhulumente usilise ukuthi kubambeke njani kodwa-ke thina njedolobho lakobulawayo bese siqalisile westepa eight sisebenzisana-ke lenhlanganiso ikhampani okuthiwa i-vay enezalelo kubona ukuthi ugatsha lwamanzi edolobheni lungama lodwa isebenze njani ukuze-ke si-attract-e funding sitoshe izimali
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kaMeya wedolobha lakwaBulawayo ube secingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi isinqumo lesi silakho ukuphathisa ukulungisa udoko lwamanzi.
Okukhona Ncube kuyindlela engingathi uhulumende aseyikhangele ukuthi yenziwe ikakhulu nxa kusethulwa uminister we-local government uthi bathi uhulumende nxa ekhangela ukubona angani ama-councils asehlulekile ukuthi egcwalise izifiso zabantu ikakhulu endabeni lwamanzi ngoba kwala kunje nje amanzi ahleze ehlupha sonke isikhathi yala manzi kugcina abantu benikwa amanzi angahlanzekanga ezikhathini eziningi njengokuthi kuyakube lama outbreak emkhuhlane ethile kuthiwe abangelwe ngamanzi amanzi akhona kapurifya ngokufaneleyo ukuthi abantu balo ukuze amanzi akhona kumele aqale abhoyilwe yake yonke into enjengayenaleyana konke lokho kukhombisa ukuthi ama-councils ayabe yehlulekile ngokunjalo mhlawumbe ngingathi ama-councils sebeze singani sesipolitisa izinto yangkhona kodwa but okuliqiniswe ukuthi ama-councils abe sehlulekile kwamfana ukuthi aprovide amanzi ahlanzekileyo namanzi ehlale khona ebantwini ngokunjikothi ugovernment sesithi kungcono kudingwe private companies ayo azarana uhlelo lwamanzi lolo singazi ukuthi ekuqaleni konke into yonke nxa abantu bengakabe yazi ukuthi izabanjani babengayazi ukuthi kwesukasuka ukuthi ithi nxa isiyenziwe nxa mhlawumbe laba abantu esengabona khona isisiba lebhedeni ebantwini sesiba lezimali ezinkulu sekumele zibhadale kube kade ngxa ama-councils lawo ebhadalisa imali eziphansi so-ke khonaphana yinto emele ukuthi abantu ibonakale ukuthi iyinto engeke ilimaze yini abantu nxa kuprivatizwa kusenzwa njalo
nxa abe ekhansili kumbe umsekeli kameya wakobulawayo esithi labo bakuzwele emaphepheni babagawule akusoze kube luduba na ukuthi uhulumende uthethe isinqumo engazange ekhulumisane laba yibo akabakade bephatha amanzi kanye lezakhamizi
inhlelo ezinjengalezi ngiyangithi zithande ukuthi zike ziyefika lebantwini abantu baboniswe hey bantu imihlangane nalayo iqakathekile ukugatshalelwano le-local government lulebhodi yalo okuthi kwesikhathi kumele kuqakathekile ukuthi bexhokisane lezakhamuzi bathithi siyakhangela lapha njengohulumente amanzi yenu eliwatholayo wathola kwesikhathi nzima sokulani but singangenisa laba abazimele bodwa ama-companies la engenza kube lobungcono lobu lalobu lalobu lalo kukhulumisana lezakhamuzi kwengeji izakhamuzi ivokungakathathi inyathelo elinjengaleleyo mbona kuqakathekile kabo
umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa leStudio 7 esecholocho
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela nampawa fowembula lamlela ndwandwe
kweze emaphandleni izakhamizi zewangele nkayi zibika ukuba izifuyo ikakhulu inkomo lokhe ziqhubeka zicuba ezinye sizifa njalo ezinsikazi ziphunza ukulandela isomiso sendlala esidalwe enyakenye isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ese-Victoria Falls.
Izakhamizi lezo zithiyo sekubadida ingqondo yokuba izifuyo ezifa kakhulu ngezimithiyo ikakhulu inkomo ezifa kanye lamathole ezinye njalo ziphunza usobhuku wesiqentini senduna umvuthu umnumzana Paulo Sentini uthi lokhu kuqhubeka kusenzeka loba nje utshani sekuhlumile emadlelweni
gcina ungasakhanya ukuthi kulendlala lendaba zemkhuhlane kule mkhuhlane ebulala inkomo ikakhulu ezimithiyo ziyafa ifa zikhutshwa amathole phakathi esiswini ukuthi sokubisela phansi ama-farmers emuva ukuthi le ndaba lasiwaseqeda ngaphindleni.
Umnumzana Kevin Moyo, ukansela wewange kaChechethe, uthi bekuphunza nje sonke isifuyo ezinengi zisifa.
Donki into esikade sikwathiya iyaresista, iyahlala endlaleni, kodwa hayi sezithise ziyaphela nazo idonki. Kuyaphela inkomo, imbuzi, okunye kuyaphuza, kuyatholakala kade kunjani kumbithi sokuphuza.
Unkosikazi Alice Ndlovu, isakhamuzi se-BH 11, uthi izifuyo lokhe zizacile, ezinye zisifa.
Anje enkomeni vele kuphandle nje. Inkomeni kuphandle. Thina kithi singcono singabantu. Yabo phuma uphela futhi welami ngihambe nje kunazi bani. Kunazi bani ayebonthilana vele yasawulela. Ngcono ngimbizi biya ngapha nazi bani. Ubuye la uzokwabanisa lokho lami ngibuye ngithwele ngengcebethu mbiye ninika abantwana.
Umnomzana Jeffrey Sibanda wesigabeni senkayi emathetshaneni uthi kunzima kakhulu endaweni yakhe.
Ezinye bezisifa zizala enxa kwesikhathi izale kufitholelayo la ilandelife. Eziningi zehlulekile ukuzala, especially zona ezimithiwe zikadesitifa. Then wakhala inkomo eziningi lo nyaka ixakile ukudla bezingakudoli. Khathesi ngikhona zingani ziyaqalisuka njani ncikincike. Okubangela ukuthi abantu behluleke ukuzisebenzisa masinyane.
Osabambe isikhundla somholi wohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-veterinary eMathebeleland North, umnumzana Gwinya Jandire, ukhuthaza izakhamizi lezi ukuba ziphange zisondele kumadokotela ezinyamazana asebenzela kuzigaba zonke zalomhlubulo ukuze zixhaswe ngolwazi.
When an animal is pregnant, the energy demands of the animal they increase as the calf is growing inside the womb.
Okwenzakalayo ukuba nxa isifuyo simithi amandla aso ayehla, nxa ithole lalo likhula esiswini, okwenza nxa isizala iphunze, enye iphunze isanda kumitha, enye njalo ihle icube. Kuvamile lokhu ngesimo sendlala le, kodwa ngixwayisa izakhamizi ukuba zisondele emahofisini yethu ngokuphangisa babone odokotela bethu.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-World Food Program ekupheleni komnyaka odluleyo luveze ukuba inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 zafa kusukela ngomfumfu emnyakeni ka-2023 kusiyabamba unhlolanja ka-2024 emazweni agoqela eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Kusukela ngaleso sikhathi ziningi kakhulu ezife eMathebeleland ngenxa yokusweleka kwamadlelo lamanzi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokufuya ngenyanga kaMpandula nyakenye lubike njalo ukuba isabelo seMathebeleland South kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi kusiya kuNcwabakazi kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3500. UJandire uthila kulesi sabelo isimo besisibi ethi kalamvumo yokupha inani lezafayo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe kwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabo mama.
Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezoqhutshwa kusasa. I'm going to go to the house.
kanye ne-Isabel. Bese sithi emakhaya ngibona kwaba leveli kakhulu so ababephromisile ukuthi bazejoyina ikakhulu abasakhulayo bathina sebengasakwanisanga ukuthi bafinyelele ngoba izimali thina kakhulu kodwa kunabanye abakwanisa ukufinyelela emshindini yokuthina owesibhedlela empumulelo abantwana basemakhaya ababezonandisa ngomjido wesithithi.
Yiziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeki bakakhulule umoya wami nogoliyane.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha uthokoza, usebenza njani?
Mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile entshulweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakusizwa ngusithi unyenzi ukhululekile ukuthi kunento yini oyenzayo kuyenze ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabaculi njengathi abasacathunayo njalo nalenaleyi festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le phalamende sicele ukuthi cela nani lisincedise maministazi yamabenki zonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame nathi. Akukho lula ukuphakama emculweni ngoba nasenge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu ngisacathula.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kule mgoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu esitshela kakhulu umlede nokuthi mhlawumbe ngaba ngisemaphandleni kuma-god point kufake izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi banezidiseni.
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi. Sizwe njalo umculo kaNtombi yabelungu esithi Ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi Hlala lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siphezu kodaba lomsolwa weHarare uBenedict Reuben obotshwe ngecala lokubulala uMaxwell Mahanzu esithi uthe uyisitabane. Sixoxa lolwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe izitabane umnumzana Mojalifa Mukwele.
kulusizi ukuthi nanko omunye selahlekelwe impilo omunye sebochiwe phose uzathola isigwebo somdilikajele ngendaba nje encane ebingadingi ukuthi kuze kufike kulesi sibanga somonakalo ongaka kodwa ke eqinisweni ukuhlala kukhuthazwa I think abantu siyakhuthazwa zinkokeli siyakhuthazwa ngamapolisa isikhathi esiningi ukuthi udlame kayisilo olu solve izindaba zethu lapho nxa singavumelani nanku ke kuyabonakala ukuthi indaba encane kangaka igcine nje ithola omunye esweleka njalo omunye sebotshwa phoseza hlala ejele impilo yakhe yonke
Zivamile yini izehlakalo ezinje eZimbabwe?
Ya khona kujayelekile sibili ukuthi kube khona abaphoxa kumbe bahleka abanye besithi bayizidabani but isikhathi esiningi kujayelekile futhi ukuthi kungabi kuphoxana nje kuphela kodwa kube lodlame ufica ukuthi bakhona basuka bachaywe balinyazwe bechayelwa ukuthi bacatshanyelwa ukuthi bayizidabane kumbe kuyaziwa ukuthi bayizidabane siyazithola lezo izitori lezo zokuthi ukhona olinyaziweyo ukhona ochayiweyo kungoba ubesolelwa kumbe ngoba kusaziwa ukuthi uyisidabane emphakathini
labo ababe bethe bahlekwa kumbe bahozwa kuthiwa bayizitabane libaxwayisa njani
isikhathi esiningi umlayezo uyafana ukuthi abantu bangaphindiseli udlame ngodlame kodwa badinge usizo especially emapholiseni lukhona uhlangothi lwamapholisa oluthiwa i-victim friendly unit olulolwazi njalo oluphatha izindaba ezinje ngobunono obukhulu kungelabandlululo ukuthi umuntu ngobulili obunjani bakhona sibili ukuthi baphathise bayizwe indaba yakho nxa uke wathi walinyazwa wahlukunyezwa kungenxa yobulili bakho uyakhona ukuwalanda amapholisa eZimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit bakhona ukuthi bahlale phansi bakuphathise sesike sabona sibili abantu abaningi belandelwa bebotshwa ngamapholisa ngoba bechaye kumbe belimaze umuntu besithi bamsolela ukuthi uyisidabane ikanti nje umlayezo kuzulu wonke jikelele ngiwona lo ukuthi khona abantu kumele sifunde njalo sijayele ukuphilisana kungelabandlululo sisamukela ukuchiyana lokubunjwa kwethu ngendlela ezichiyeneyo zona ezisingaba siyizo
emazweni afana leSouth Africa leMelika akumangalisi ukuthi umuntu uyisitabane abantu abaningi bayakwamukela eZimbabwe udubo lungaphi
izizathu zingachiyana nkomo kodwa nxa sikhangelisisa imbali sikhangela kakhulu lesisekelo sombuso welizwe ukuthi imithetho esesisekelweni sombuso welizwe ivele nje yona yahle yama yagxila yavimbela njalo yancindezela amalungelo abantu bobulili bunye ukuthi babe lobudlelwano bokuba kuma-relationship kumbe ukuthi baziphilele impilo ngokufisa kwabo so imithetho yelizwe ingeyinye yezinto ezenza-ke abantu phandle lapha babe le mbono kumbe esingathi le ndlela engakhwabithekiyo towards abantu bobulili bunye ungakhangela emazweni lawo aqambileyo imithetho njalo izisekelo zamazwe onala ziyavumela njalo ziyavikela abantu bobulili munye njalo amalungelo abo avikelekile usubuya kwelakithi uzafica ukuthi akunjani
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mokwele siyabonga
ngiyabonga lami ngethuba lokuxoxisana lawe
sibonge umnumzana Mojalifa Mokwele olwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Kuhlelo abaculi bethu liviki sinomculi odabuka esigabeni seGaramthatha Plumtree umxolisi Mr. Bones Ndlovu yena othole isicoco sengoma ethakazelelwe ngabalandeli bomdumo weRumba ukwedlula ezinye zonke enkundleni yeRumba News Zimbabwe ngenyanga edluleyo. Lo mculi uthole umvuzo we-R10,000. Nangu exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Kwazwela ngekhisimusi uMr. Bones ngengoma yakhe le agqibe ngayo umnyaka elesihloko esithi bangihlangabeze ngekhesi. Uthi ujabule kakhulu leqembu lakhe leGaramtata Finest.
Lento ibonise ukuthi umculo wakhe uyakhula ngoba angananzelela amavoti akhona abe phezulu mpela kose kunamavoti amaningi avotelwe izingoma zikaDisember. So kunjabulise kakhulu, ngiyafisa ukuthi uhlale kunje.
Wayiloba ucabangeni lingoma?
Asala phansi ngacabanga ngabona ukuthi abafowethu abaningi bazinathela utshwala kungabi nenkinga, kungasho ukuthi inhloso yabo yokufika besikumeza umama ezindlini mhlawumbe kuyenza izinto ezinto, kodwa kuyikuzinathela nje bekholisa kuphela.
Abangafuna ukunandiselwa kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uma ungabuse eZimbabwe ungakwazi ukuxhumana lale number +263 714 20 71 95. Then ngapha eSouth Africa ungaxhumana lo +271 720 2537 +271 720 2537.
Amanye amaqembu aphatheke kulumncintiswano agoqela elensimbi zeJwane, lona eliphume likuzinga lesibili ngengoma yalo ethi Ingcinamba, kanye lamathonga amahle wona abehamba ngengoma ethi Soft Life. Ingoma ka Mr. Bones le ikudlalade lakhe elitsha elilengoma eziyisikhombisa njalo elilesihloko esithi Ugobela Usagqiza.
Sibonge untungameli Nkomo ngohlelo abaculi bethu exoxa lo mhlabeleli umxolisi Mr. Bones Ndlovu. Singekehlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele kumbe kuFacebook VOA Ndebele kumbe kuWhatsApp channel VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.